Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwenzo sibili kusiyaphela naliviki epheleleyo esezisitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa ke lite kuphela kwaliqayisa wona liviki efikile, hhayi laqala isukuna sibeselizela lapho lalaphendawoezinenge.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisa elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU-PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho, kepha kulokwenza lokulwisana okukhona kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade, lalapho abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu, siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebambabamba especially our veterans, bona who are the structures and the backbone of our revolution. Ugeza icala lakhe ilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni, but siyababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukutengenye 2030 bayahlabela but kababotshwa, but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa. We should not use the court system and the judiciary. Into kade ikhuluma uGeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abakuexpressayo bekhululeke, bengabe sebesaba ukuthi amapolisa asezamele ebadinye. Icala lakhe elokuphehla uDlame lele, I don't see anything holding there. He was expressing his dissatisfaction as a war veteran, and I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa, kodwa akula loyedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni mthungameli, indaba lezi izindaba nje ezophongkuyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba uGeza lo veteran uthi engakhulumi. That we have seen it has happened in the past, abanye besukazi bebaleka elizweni because of these kind of things. But we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, these casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe be take her out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
Umnumzana Pardon Tapfumane ligwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza, umnumzana Ethan Mativela, utshele iStudio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa uGeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi kumele uGeza abotshwe nxa ephule umthetho.
The Voice of America,
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezijiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo ngoba izilimo eziningi zitshile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna. Lomlimi lenduna umnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali, hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza zisila. Ngoba neenkomo zasezisifo zina yindlani kodwa hayi sekengazanisekibunke esibili zambunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase lihlanganise umhlaba ongandani, kodwa liqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese sisitsha kwezinye indawo. Hhayi kodwa ke lithe ukuphela kwali liqalisa kona liviki esikiyo, hhayi laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha indawo ezinengi dayi seliningi, kodwa hhayi bese kusiba kubi sebili kuba ngathi kuyangakule vikaa bese kuyabuya konakala izinto ezinengi.
Sokwazithi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi sithemba kuzaba ngcono lo nyaka. Ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sana sendlala laphana izulu lingabonakala. Zafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hayi laba abane abenelisa ukwenza ogathi yompo laba, hayi iningi labo bazadobha selokuzwayo. Abadaba abaswele into zokulima, hhayi kumele balenzima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo ngokuthengelana abantu babalimi bakathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mqondo lo wokuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona olikulimileyo yini lo nyaka?
Hayi
angakezwa ukuthi bakhona nabantu imindele. Yona sisho ukuthi izulu lakhona lijayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi yindawo okuvama ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime, bathole ukudla bendawonye ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima. Okusipha konke la madonka besipha ngenxa yendlala. So hayi lo nyaka lanxa zikhona iy'nxa ezikhona lapha lalapha, hhayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Yes, ngathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezinye indawo izulu liyana sibili.
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hhayi sekungcono ezifuyweni. Hhayi kusho ukuthi abezifuyo bazaba right. Kuwe nxa mhlawumbe kungabi right babo ukudla unjeubungu namabele. Ngenxa yokuthi balinge sekungazani isikhathi esedlule. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene. Okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hhayi njengoba sisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba le ndlala kanganani, kusemasinya kangakapijale. Kodwa ngemva kwamashi supposed ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi kathesi awusuyaphela umashi ngo-April. Abesetshengisele ukuthi ami njani ilinge xa izulu likhona, akusengazani kusemasinya.
Leyo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngithe eGwanda North ngize nengxameni eGwanda. Ezimo ezinye izindawo kuhle, abanye sebeseduzane lokuvuna abaqhalelayo. Abanye lakho hhayi akumanga kuhle, abanye kwatota futhi isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngapha enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kakuse ngifanani lo mnyaka lo odlulileyo, ngoba okwenkomo zingathi sekungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele ngoba amabele abanye kuke kwachisa kakhulu kulezani nsuku ezidlulile, kwalimaza abanye emasimini ikakhulu laba sebelomumbe ukuthi uthengile kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele, onyawuthi, into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla, ungalima sokufana usale emasimini. Ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa. Ngoba kuyabe kufana ukuthi wenze okunye, kwenye isikhathi uyakuthembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo. Uhluluze kabili ngoba kunokunye kuyabe sekuzakuthatha okuseceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi balime umumbu. Ngoba uba lapho ukuthi amabele alo msebenzi, ngoba ungalima avele aqalise ukuzala. Kuba lohlutshanyana ke khona fana ngoba abese futhi ukuthi uhlale emasimini.
Ye manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu, kuyagcina ngani abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi eMandebeleni kufanele kwakhiwe amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiwe mbone ngani angabanyedisa ngcono ngoba i-rainbed ye-agriculture leyo uhlale usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze. Kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ngokuthelezela ngoba ube nguwo ofaka amanzi nesikhathi sakho njalo ukhangela umumbu ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Okunzima yikhona ukulani ukulima ngezulu ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo utho kufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo, kube sekulimaza-ke abantu abaningi abangamafama.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi egeleza kuthuli le minye imfula. Kumele wenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebulweni ikakhulu imfula lithi mningi. Ngakhangela kulabo malime, kulabo hovi, kulabo mtsheleni, kulabo thuni, kulabo mthabezi. Kuyadingakala ukuthi ngafana wonke okuyimfula khonaana nxa kungavalwa kuvalwe kuhle esimile abantu bangaphila benze ukuthi kungabaphilisa okokuthelezela ikakhulu.
Induna yenqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda North. Wezi vela kwa manye amaze, umongameli wemelika umnumzana Donald Trump, uvikele abezindaba, ukuba namuhla uxoxele umkhokheli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. Eli South Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki be-M23. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi phathelane leMelika, abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwandaba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uZulu olu United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party angithi i-opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi bandlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imithethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuhamba njani?
Kusazoba nzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubona izolo noma ekade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni, ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo oza wina ekugcineni.
Ye, siyabona kujwayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-Supreme Court. Akubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele?
Esikhathini esiningi angithi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states kukhona kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli kwelizwe, ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyakalane engu-4 yadlulayo waba nethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emi ngakhona, ngathi i-balance of power e-Supreme Court ifavor yena uTrump or ifavor ama-conservatives. So abefisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho, isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholo ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi kungahamba njalo kumbe labo bayabele ingqondo zabo?
I-Supreme Court ineyngqondo zayo, noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye ngamunye umbuso wakho uyaphela imeli yokumele isalemile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi iSupreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani iSupreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuzwa ngendlela eyiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yaleli lizwe olwe Border Management Authority esithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usomitshi weBorder Management Authority umnumzana Michael Masiyaphato uthi phakathi komnyaka ka-2023 kusiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphato uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama-drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena ngokuhlumu. Xa ungela ama-drones kutsho ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umngcele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ngama-drones sibona abantu besesekhatshane usiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathindabokatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokuviyo leBorder Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kuyisixwayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama-drones. Sizaqhubeka sifaka inhlelo ucwephethe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umncele kwele South Africa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani lakuqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekunzima, amaphoyisa egcwele indawo yonke. Okubuthi bekasaba nje ngoba ulapho bewusaba. Kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe liye kusola ukusetshenziswa kwama-drones nguhulumende weSouth Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Trustin Ndlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi eleSouth Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezicotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi esinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama-drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emihlanu egoqela oweBedbridge lapho ungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi ama-drone la asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohli. Phezu kwalokhu uthi sekubanjwe lezigelekeqe ezidingwa ngamapholisa le mpahla ebezifohliswa ngokungekho emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Abachayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma, lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu le-M23. Abachayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia le-DRC okumele beyosebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatshe aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lo mnumzana Trimon Dolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kathe sivele impilo sivili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So uma kulempi akusalayo akulanto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku-risk kakhulu ngoba uyakwanisa ukubulawa babecabanga ukuthi mebhule imali. Babe funa maybe vini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kuye laba abanye ababe hamba besiyasebenza so ha kusebenzeni so yonke into abezimile so ha kunzima so impilo zabantu zisebenzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokutwa kulabanye abajayele izimota abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzana bajona bebhoda kumbe bagcina besenzana khona.
Amangu driver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebone ukuthi ingabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha singene eZambia. So isikhathi esiningi ngapha ku truck stop vele babe melele khona kuyani ukuthi bathole maybe like isignal ukuthi kuyahambeka. So already into ababe zithwele vele babe kuyelazo zingasukelela ezinye zabe zisukela maybe kobogoli le zidlule Zimbabwe kumele ziye crosser. So akunzima base bepakile kuphela ekuma kuphela akulanto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphela ungazuhambe but kawungene DRC. So I think ziyabheda sibili ngale Congo ngayo.
Ye nxa likhuluma labo abathayela izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha.
Abantu sebesebenze bazabasebenza anti babenikiwe leyani yokuthi lawo zabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo bayeleke beyisebenza mbijana mbijana bezele kucine bedlela leyani ivini eyokuthela umhluzi. So vele basebunzimeni abanye vele bacina sokuthiwa alright hayi shiya khona hapo then ungibukele ngale uyethatha enye uthiwa amanye ama-routes. So kwesi sikhathi lani icine ijiwe ngapha kuthiwe mebhilani ozavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambelayo la esiya kwenye indawo ma sokuvulekile. So hhayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Dolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Livestock lamhlanje sixoxa ngesimo esivi esidalwe yimpi yomvukela kwele-DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithe xaxa. Kwanele Mthwaka Zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.